iqiniso likhona ukuthi indlala ibhahlile lonyaka izulu kukhanya kalimi kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kulabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu so umnyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abeke shuwa ukuthi abantu bathole ukudla abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu kungaba lesi ngozi sibili esingenzakala zibangelwa yindlala
nxa lapho linika abantu ukudla selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe ole World Food Program
okuningi esihlangana lakho ku-ground abe-World Food Program abasebenza layo nezihlanganiso ezithile ezishiyeshiyeneyo siyababona beku-ground abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline sokuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje kanti lawo thiwa njengehlanganiso lapho sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-breeda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo banelise ukuthi baziphilise lawo balime imbhida benze okuthile imizamo yonke yekusile lohlupho lolokho okuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinto efanele sikulima nezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo kanjalo lohulumende la uyazama kodwa ukuthi idebe kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics kodwa-ke hhayi akushani lakuliya i-resasikiyo kusase lo mgabi laba abangani bayazama kodwa kuliya bonto kune-capacity nje abangabakwezindawo abakwazi ukuthi benze njani kodwa-ke sisebelokho esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.